Uthene Nkamu uveze lokhu emhlanganweni lentathali izindaba owenzelwe eMedia Center eHarare namhlanje. Udubo lwenkohlakalo elizweni soluyisindaba pendule. Ngakho ke ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame alwisane lalo kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla.
Saka ndoda kuwabvunza ma-leaders aya kuti
ngifuna ukuyibuza linkokheli ukuba uyini okwehlulayo ukuthi sihlangane. Udubo sibili olwenza lingahlangani ukuthi sikhulumisane kuyini. Kambe kudinga ukuthi uZulu weZimbabwe angene ezitaladeni atshengisele abantu balimazane ukuthi libone ukuthi kulesidingo sokuthi lisebenzisane. Angisho ukuba makube lohulumende womanyano lanxa ngingaphikisani lalowo mbono, kodwa ngiyazi ukuthi bazathola indlela nxa bengakhulumisana.
Together they will find a solution.
U-Ostalos Gift Siziba uthi limqotho lelo eselikhulunywa nguTshene Nkamu.
Amazwi akhulunywa ke nguGodfrey Tshene Nkamu amqotho mayelana lokuthi ke kube lokuhlanganiswa ke kwamabandla kwaba umongameli bamabandla ezanipevu leMDC kuyinto eqakathekileyo ngoba kuyikho ke okuyenza ukuthi ilizwe lingayiphambili ke esikhangelele ukubana ke umnumzana Mnangagwa ke lo mongameli Advocate Nelson Chamisa bayiba abathungela amabandla amakhulu elizweni. Ukukhulumisana kwabo kuyanceda ukubana lizwe liye phambili. Njalo ke lokho kutshengisa ukubana ke uGodfrey Tshene Nkamu ubona ukubana inhlanganiso yePoland ayisiyo engayenza ukubana abantu behlangane njalo engahambisa ilizwe phambili.
Kodwa umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo kuZanu PF uMabutho Moyo uphambana lokuvunyelanwa ngababili labo okokuthi uMnangagwa loChamisa bakhulumisane.
Phambili ekhethweni ngomnyaka ka-2018 ubaba uMnangagwa wanqoba lokubonisa abantu beZimbabwe bamnike ithemba njalo ibandla leZanu PF elinika i-2/3 majority eParliament. Asingeke sithi abantu beZimbabwe bekhethile sibe sesithi thina hayi kumele kukhulunyiswane kukhulunywani. IZimbabwe lilizwe le-constitution, iZimbabwe ilizwe le-democracy, ngakho ke i-democracy izathestwa njalo ngo-2023. Okwakhathesi abantu abavumela uba uMnangagwa abuse, uba uMnangagwa alungise ilizwe.
Okudingwa nguZulu weZimbabwe uMoyo ethi yikubona isimo somnotho silungisiswa, hathi ukukhulumisana kwenkokheli ezimbili lezi ngoba singekho isizathu salokho.
Lokho ukuthi umongameli welizwe kumele ahlangane lomnumzana uChamisa ukuze bekhulumisane asonto emqoka, asonto eqhakathekileyo khathi singa sikhangele entweni eziqhakathekileyo esifuna ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe khathi sibakhangelele ukuthi isimo somnotho sibe nganeno because siyananzelela ukuthi kulobunzima obukhona. Ngakho ke uhulumende weZanu PF usebenza gadalala ukuthi isimo somnotho sibe nganeno. Lokho ukuthi ubaba uMnangagwa umela hlangane lomnumzana uChamisa asonto eqhakathekileyo khathesi.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi lanxa kungumbono omuhle akaboni kusenzakala.
Kumele kube lolutho olwenzakalayo lwenza ukuthi bonke boyi-2 bebone ukuthi bobabili bebone ukuthi akusahlaleki lapho emahofisini abo. Ubuhlungu kumele kube buzwakala kibo bonke kuyi-2. Njalo kumele bonke bebe bekuzwa ukuthi nxa bengasangenanga ekukhulumisaneni kukho bonke abawini lutho kulanto abayiwinayo. Kodwa bonke kumele yabona i-situation okumele ibe khona ngiliyane yokuthi uChamisa ehlele ofisini yakhe kumele bona ukuthi maye ngasakhulumisana nawo loMnangagwa akawini lutho. LoMnangagwa la kumele bone ukuthi maye asakhulumisana ngaloChamisa akulanto oyiwinayo. Yikho i-situation enjalo esikafiki kiyo thina njengelizwe.
Omunye wakhe uTshene Nkamu uLouis Mathuthu ube ngekho kulo mhlangano lanxa bekumele babe ndawonye njengalokho abakwenza kowakuqala lapho ababetha khona amagama alabo ababikwa bekhokhela kwezenkohlakalo eZimbabwe. Uthethele lithuba uTshene Nkamu ukuveza uhlelo lweZim First Agenda lapho anxuse abasakhulayo bonke ukuba basebenzelane ukulwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.